Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 21 kumpalakazi 2021 igama ngontungami linkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivanda leMDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ivandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,157 kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni e-COVID-19 ayisigidi 1 million awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolu esesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe yi-Novak kumbe ngithi khona yi-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkulu. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBike Bridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChurumanzi, iChegutu, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseJerela laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikelele likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangene ema-churchethu. Ngakho-ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele ema-churchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhathi bakhankase ebulenjini njengoba umumo usunje. Bazakhankase ebulenjini njalo-ke bebe lama-groups abawafomayo. Kumbe ngabantu abema-churchi, sithi kumbe umuntu ongumsabatha uzokulungisa lama sabata ekhankase khona ngalombe ku Methodist uzalungisa ama groups ekhankase ku Methodist kumbe sithi umuntu ongumuslim balungisa khona ngale kuma muslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya balungisa ngeziqinti zabo ekhankasa kwenzela ukuthi kumemetheke ke ukukhuthaza wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusika kuKhisimusi isixwayiso esilazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu kumbe sizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba liKhisimusi ngabe abantu lo lalwe ngayindlela engikhaya sikhulumisane kulenjini senze izinto eziningi kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabane izihlobo zethu labanye abantu engozini. INkosi isibusise sikhangele liKhisimusi usibota ke sinanzelele ukuthi sina sita standards enini asi sanitize enini asifaye nama mask ethu asibeni le social distance.
Umnumzana Hussein Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amapholisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi. Ibandla leli lithi amapolisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfield. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ukusolile lokhu esithi amapolisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangiliswe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe i-diaspora vote. Unkomo wethule amazwi la ethakazelela iminyaka engamatshumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Njengebandla sithi nxa kukuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute pheceleze ziphathise ngemali lokusekela aba izihlobo zabo ekhaya imali egcina ikhona ukuphathisa uhulumende. Sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo uhulumende ngobani. Siyazi ke ukuthi ibandla leZANU-PF alikukhwabithi lokho ungaqala lolu daba bavuka ubhova. Thina ngebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke. Siyakwazi kakhulu ukuthi okwayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kulokudaba lomhlabathi. Thina khathesi impi esingayo, one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya, so kubalekelela ukuthi bathole amathuba okuthi bavote.
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. Lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi khona.
Sikhona impela ku ground ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile bese nomhlangano omkhulu endaweni ethiwa Dorothy Nyembe Hall eSoweto lapho esihlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe lama members awebandla lezapho sikhulumisana njalo sobakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe beregister abaregistrileyo abayevota abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote. Emhlanganweni lo besila delegation eyama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana labo bephethe the same message ukuthi sizangena kukhetho oluzayo ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho. Kodwa-ke isinqumo sokuthi sizangena kulelo khetho ngaphi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo atshoyo. Okwesibili kuzamele sikhangele lapho okulama-structures wethu khona lapho esilabasekeli khona yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu nguhulumende wezano. Liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama-properties luyinsika ebandleni likaZaphu ngoba thina one of the pillars ebandla likaZaphu is what is called human rightsism. And under human rights, udaba lwama-property rights into emqoka kakhulu awethu ama properties kule committee evele sikhona ebusy ihlaziya ukuthi ama properties uvele ahamba njani ama title deeds akubani kulomthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba kumhlawumbe izipra kumbe izaphu as a party. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani. Sikhangelele ukuthi based on ama results awale committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma property wethu. Kodwa ke siyazi ke ukuthi okunye kumele sikwenze ikulwa politically ngoba isizathu esayenza sithathele lawa ma property besi political. So isikhathi esiningi nxa i-problem i-political i-solution kumele ibe political and lokho siyakunanzelela and siziqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka owe-annual general meeting ngomabonakude izolo iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba kuye moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela inkinga ze-network eziba khona kuzindawo lezi ndawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yekuleyi ibingaso-elective AGM kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili esakuqala ngesika-vice president owa-resignayo ekuqaleni komnyaka esesibili besingeka-national spokesperson laye owacela ukuhoda emsebenzini lo ngoba esethile ukubalisa kwangena komunye umsebenzi ku-department ehlukileyo kodwa kahulumente. U-vice president wethu omutsha ongenileyo ngu-Christine Kanyumba ophuma kwe-Mashonaland East. I-election le yenziwe layo virtual abantu bavote lanxa kusithathele isikhathi usuku lonke ngendaba ze-network kodwa kuqhubeke kahle akuzange kube lokukhonona. Abantu bakujabulele lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanxa sokubuya kubo-online learning iziphi inkinga esingahlanga nalazo nxa sibhekane le ndaba ze-network. Kusikhundla sikasomlomo we-ATOS ngangikho-optiwe yi-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM. Lamhla-ke kwenziwe i-rectification amalunga wonke awe-National General Council. Akubona kubalulekile ukuthi ngingene kulesi sikhundla oku-permanent. Ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho kuneSD AGM yethu elandelayo.
Yiziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphume lazo?
Sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi kuzabalaza, sizabalazela iholo lethu, sizabalazela ukusebenza okungcono, sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi. Siphumela khona njengezinqumo ku-political report yethu. Sikhangele ukuba ngoJuni sanikeza osathumela uMinister of Finance umthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees. Kodwa-ke akulani sincuma sithathayo. Nxa sesikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le 50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala. Isinqumo esesisithethe-ke thina yikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapho akhuluma khona nge-state funded education. Nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana eZimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATOS kusukela ku-ECD sisiyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikole. Kungumlando kahulumende sikubeleke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo. Nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajethi yakhe kaluyise ukufaka i-22% ku-education. Lokhu sizakwenza njani? Sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union sizakhankasela ukuba ofuna ukuba ngukhansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma ne-state funded education.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATOS. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, ichukela, amafutha okupheka, isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle. Izim Life ibika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwentiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela. I-Newsday ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalungelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. Basakazi, hheyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela, kunzima kulo mhlaba, kunzima kakhulu. Angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani, mhlawumbe siwufunani bephakame, mhlawumbe betshengisele ngenye indlela. Hhayi kunzima kakhulu ngobani manje msakazi, nginombuzo engizibuza wona ukuthi kambe i-government yeZimbabwe ma ithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela. sakazi kambe indaba yama passport la amasha lawo asibe sikhona na isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa ukugijinyiswa kwenziwa ama passport azobuye edule bize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident obathi ngumnankakho ngempela uyake ibone uyake ihlale phansi nje icwange izinto noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyapho ngokukhuluma uphele into sesiyeza lokhu hawu thina sikhathele ngempela mse hayi sikhathele ngempela mse bona into sezenza manje ngempela ngempela hayi thina manje sisikwati kakhulu
njani lonke elilalela isitudiyo ndingelele labasakazi bonke abakasitudiyo bakithi nxa lingasiza ke lixhumane le-First Mutual gifti bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwenye kwesinye isibhedlela khonapha kwelikamthakazi ipensheni yayithathwa yi-First Mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 bond ngenyanga 48 bond sebeze bathi bona suzayibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi 192 of which ukuthi kwabe kusibili kungu 48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kanti ipension leyo ele mali encane kangaka yona i 48 bond ithengani bakithi akile sisizekele isikhulumele labantu baka First Mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga badaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi the studio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga ukuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili ngomkomana lo silisilo ubizwa kuthiwa ngukholisane moyo vele ke ngisadingisisa lo siliso vele lubhane khonapha unceba amazwi umuntu kuthiwa ngukholisane moyo kholisane moyo lo sisi utshonile bakaisho vele uyahlatshwa emjekiseni ebizwa Johnson osile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonoto eBotswana fakitonga khona ngapha elupane asikabi kwazi abakibo kahle kahle ukuthi bangathi abanye bakhe but uzalithonga elupane asikathole kahle elupane ngapha khona khona ngapha but mhlawumbe ababe mazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75552 75552 lingasibamba khonapho abanye ababe mazi khonapho abakibo ukholisane moyo lose sibhekelela umntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi bekele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so lethe mina abangabe limazi khonapho elupane ukholisane moyo ukhani phumapha elupane lingasibamba khona basaleneka idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza umuntu wakini khona ngapha eZimbabwe azibaphe kahle malimazi emsizeni mpela ikwanisa ukuthi bezongcwatshe ekhaya khona ngapho ayigcine lahlile kanye nomntaneni badala imali isaphila khonapha elupane mntaneni nanguthi ukholisane moyo usile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 kilopho ngo-7 ntambama
Salibonani linjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila ngikhuluma lo wabo Dube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngaseNyamendlovu ye uhlelo lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi ke okens izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi ningifakele ilinki yesiNdebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle ngelinki yesiNdebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka ngazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi linganyenzela kanjani lami ngizwa indaba zesiNdebele ngiyabonga inkosi libusise
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso ye Tigrayan People's Liberation kwele Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa iAfa le Amhara. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osuphahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lomkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesigodlo seWhite House unkosikazi Jen Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uzakhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot. kulamalunga ePhalamende yeMelika amathathu abanjelwe umkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.